Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 13 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezimbili 2138 belo mkhuhlane lo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka iza kuba nzima kakhulu kwabanengi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezimbili ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo 2138. Luthi njalo kubhubhe abathathu. Lokhu kukhweze inani labaphethwe ilumkhuhlane kathesi lisuka kunkulungwane ezingamachumi amathathu 30,705 lisiya ku 32,626. Asebefile sebezinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4,738. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lumkhuhlane izolo njalo bedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili 12,059. Abahlatshwe esibili baphezu kancane kwenkulungwane ezilitshumi 10,080. Abalaliswe ezibhedlela ngenxa yalomkhuhlane sikhuluma nje bangamakhulu amabili alamachumi amane lambili 242. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ubanje umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Iofisi kaRamaphosa ithi uqale ukungezwa kuhle ngemva kokuphatheka kumbuthano wesikhumbuzo sowake waba ngumongameli phansi kombuso wabahuquluzi umnumzana Frederick de Klerk. Kodwa ithi usesimeni esihle njalo uyelatshwa. Yena uRamaphosa uxwayise abantu abalokhe bengakahlatshwa ukuthi benze njalo ukuze bavikeleke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-African Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Spanda.
Lokho kuyinto ebifanele mhlawumbe ukuthi buke ukuthi izokwenzakala ngoba kukhona abakhokheli kumbe ke ngithi ominista abanjengomtswaledi abaye batholakala nabo bene-corona emalangeni okusho ukuthi ngoba ngabantu abahlala behlangana okusho ukuthi lokho kungaba impangela enza ukuthi naye agcine esululekile.
Uthi ubaba uRamaphosa ukufunyanwa kwakhe elo mkhuhlane lo kumele kube yisixwayiso kulabo abalokhe bengakahlatshwa ukuthi bahambe bayehlatshwa. Ubona bephakamela phezulu yini abantu?
Angicabangi ukuthi abantu abaningi abangahlatshwa kungoba beneyinsolo ngoba kuneyinkulumo eziningi kakhulu ngokuhlwaja, kanti njalo khonokho kwenza ukuthi abantu abahlatshiwe esikuthola lapha ebantwini abaningi ukuthi abantu bayakhalaza ukuthi ukuhlatshwa ngathi akubanikezi ukuvikeleka kulo mkhuhlane. Kungakho sibona nje abantu abaningi lokho bengathi badonsa inyawo kodwa kasikaboni ushintsho oluningi. Kodwa kwezinye indawo khona kakhulu kuleli viki edlulile sike sabona amanani engathi ayakhuphuka abantu besiyohlaba.
ungathi ukutholakala komkhakha omutsha lo owe Omicron kubethusile yini abantu umhlawumbe lalabo ekade bengafuna ukuhlatshwa ungathi sokutshintshile sebe siyahlatshwa na
ukutholakala komkhakha lona owe Omicron kasibona ukuthi mhlawumbe kungenza ukuthi abantu bethukile kodwa khona yebo abantu bathi babonile kuvela imikhakha eminye ehlukileyo ngakho kasikaboni ukuthi kukhona inguquko ngendlela abantu abaziphatha ngayo
kuyini ongakukhuthaza abantu
abantu singabakhuthaza ukuthi balalele abezempilo nezixwayiso nokukhuthaza kwabo ikakhulukazi ngokuthi bayogoma njalo baziphathe njani ukuze bangabhebhethekisi ukuthelwana kwalo mkhuhlane
uDokotela Vusumuzi Spanda ngowenhlanganiso ye-African Diaspora Forum sixoxela ekwele South Africa Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka izaba nzima kakhulu ebantwini abanengi ngoba kabala mali ngenxa yokuthabalala komnotho okuqhubekayo kanye lokuhlasela komkhuhlane weCOVID-19. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo
singena ke kulikhefu siphakathi kwe-lockdown so ngumnyaka ke onzima u-2021 okwedlula ke u-2020 ngoba phela u-2020 kwakungani sokuvulekile ke mbijana kanti ke ku-2021 kuyabe kuvaliwe xa sikhangela ekuhamba-hambeni kwabantu loba nje izikhathi zokuvulwa kwama-shops singani ziyekethisiwe xa sikhangela i-curfew isikhathi eqala ngaso sibona engathiwa kona i-curfew ingcono iyavumela laba bakhona ukuthi bekwanise ke ukuthengathenga behamba-hambe kodwa ke siphakathi kwayo phela i-COVID-19 ilokuhlasela sikhangela inombolo ziyakhuphuka singazi kusiyafika lelo langa elekhisimusi ngokwalo ukuthi bangakike abasabe sebehlaselwe njalo siyabe sesikusibanga siphi
Izisebenzi zikahulumende ziphakathi kokuthola amabhonasi azo kumankampani azimeleyo khona kwenzakalani
okwenzakala ku public service kusuka ke kube ikho okulandelwayo ku private sector esikhathini esiningi xa uhulumende enika iholo laba ku private sector labo bayenza okufananayo esikuzwayo ikuthi amakhampani lawo ayabalwa abathize bathi hayi kube lobubelo baza zama ke ukunceda izisebenzi zabo abanye bayakhala njalo akufanani kanti ke kujwayelekile nje ukuthi kungafanani abakhona abatholayo bakhola abangatholiyo so ku private sector singathi sithola ke ama mixed reactions ama employers asithi hayi kunzima asoze bekwaniseke ukunika lutho abanye besithi hayi bazanika lapha abakwanisa khona
abaqhathi kukhona yini ongabakhuthaza kumbonga abaxwayisa khona mayelana ngeholo lezisebenzi
abaqhathi siyabaxwayisa sibili siyazama lapho sikwanisa khona ukuthi sibazise ke ukuthi ukuze phela umnotho ukhuphuke kube le demand ama-products abo ke lama-services abo ke akhuphuke kuqakathekile ukuthi izisebenzi zibe le mali esikhwameni nxa ufuna ama-sales ukuthi akhuphuke akula abanye abantu abangathenga ngaphandle kulabo bantu ke abakusebenzelayo So siyazama ke ukuthi sixwayise abaqhathi ukuthi asincedisaneni ke ukubooster ke ezomnotho. Sincedisana ngokuthi sibone ukuthi siyabhadala ngesikhathi esiyiso, njalo siyabhadala ngemali elohlonzi, njalo siyabhadala ke ngesikhathi okufanele izisebenzi zithole ke imali, ukuze phela imali le iphenduke njalo kube yiyo imali ezakwakha ke ezomnotho. So kuqakathekile ukuthi sincedisane ke ku aggregate demand ukuthi ama products ethu ke athole abantu abawagijimelayo ikuthi abantu babe le mali esikhwameni. Yikho esikucebisayo ke kubaqhatshi ukuthi hayi asibopheni ibhanti okufana nayo, okutholakeleyo asikusheni okufana nayo, sithwale lumsebenzi kanzima ndawonye, kungabe luluhlo lulodwa nje olukhalayo abanye behlezi kakuhle. So siyaxwayisana sibili ukuthi hayi umnotho nje loba ubungakaze ube ngcono, kodwa ke kasikhangelanini phela ukuthi bakhona ke abaphansi kakhulu bangancediswa ngayiphi indlela.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Amalunga ezanu-PF azancintisa ukhetho lokudinga inkokheli yalelibandla ezabelweni aphakathi kwemikhankaso yokudinga usekelo ethembisa okuchiyeneyo. Omunye wawo ngumnumzana Belief Gawule ofuna ukuba ngomgcinisihlalo wezanu-PF yemathebelele North. Okwamanje isikhundla lesi siphethwe ngumnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakalayo kulumango. Lanxa iZANU-PF ingakatsho ukuthi luza kwenziwa nini lolukhetho lubikwa solusondele, sibuze uGawule ukuthi kungani edinga lesi sikhundla.
Ayisimi nje ngingugawule ngithe ngasukuma ngathi ngifuna ukuba ngu-chairman we-province. Hayi, ayisho into ekade ngingayenza leyo. Yinto enzima kakhulu ukuthi umuntu asukume sibili ethi ngifuna ukuba ngu-chairman we-province. Uyaqalisela ngabe umsebenzi omkhulu kangaka. Okube khona ukuthi ama-districts ethu eMathabeleni North bemelwe ibukhokheli bepharty abe yiyo angicelayo ukuthi kangime ngibambe lo umsebenzi. Akuqalanga kathesi, uqale nje kumnyaka lwana ophelileyo balokhu bekukhuluma nje bekukhuluma bekulinganisa. Kuthe kathesi sokusiya esikhathini sokuthi sokusondele kwangikhona kuvuthwa i-Women's League layo yahlala phansi yakhulumisana yakhokasa neyangilanda yakhulumisana lami. Kwasokuthi labo ama-representatives amanye ama-disease angilanda ahlala phansi bayenza i-caucus bangibiza bahlala phansi lami bangikhetha njalo ukuthi kangikhokhele i-province ye-Matabeleland North. Abantu yibababonayo ukuthi engxa ubani lwana singamfaka laphana ngasenzela ngcono, ubani lwana singamfaka laphana senzela ngcono. Usekelo engilitholayo kuma-disease la luyangithokozisa kakhulu, njalo ngizimisele ukuthi umsebenzi lo onzima kakhulu kangaka ngiwuphakamise. Ngimele abantu bonabo abayibo abangikhethileyo.
Kuyini okuthembisa abasekeli bezanu-PF lubana bethe bakukhetha?
Kulo daba lwe-devolution, intuthuko ezigabeni, kulo daba lwe-empowerment, ukuthi sinanzelele ukuthi abangabethu labo siyabancedisa ukuthi banothe, kwesokusithi-ke lokudaleka kwemisebenzi. I-devolution yinto enhle kakhulu, ikakhulu thina njengabantu be-Mat North esilomnotho omkhulu kakhulu, omningi kakhulu kwi-province yethu, ezemvelo zethu, lani lento ngathi kade sikule gwayisha ngani i-projects leyana. Hayi, i-province yethu vele yona inothile. Xa sesikhangela nje ama-provinces elizweni, i-province yethu inothile. Kodwa-ke ngokunjalo kumele imisebenzi ibe kakhulu. Ngiyabona aba abantu besesigabeni sethu, asiyali ukuthi abanye abantu bengafika labo bevela kwamanye ama-provinces bezoyenza imisebenzi yabo abalobungcwethi kiyo njengamadokotela kumbe lani lani abafundele leyo msebenzi esiyabe singalabo. Kodwa eminye imisebenzi yabo wonke wonke leyo ngiyabona aba abantu besigaba sethu khonapha ezigabeni zethu. So sifuna ukuthi i-devolution siyiqinise. Ngifuna ukuthi ngiqinise kakhulu indaba ye-devolution. endabeni njengale. Kwezinye izigaba nyananzele intontanga ama youth anothile kakhulu. Thina sibe sesimangala ngapha kithi kwemathebeleni north ama youth ayaswela ama abayanga. Kodwa indawo yethu inothile kakhulu lomnotho omangalisayo.
Ukhuluma ngenhlelo zentuthuko kodwa bakhona abathi uhulumende weZANU PF sehlulekile kulalutho olutsha angalupha abantwana beZimbabwe.
Abantu uhulumende sehlulekile ngakhona kwesikwethulayo lapho kwedevolution lentuthuko leempowerment leemployment creation. Uhulumende phela akukhangele nxa sikhuluma thina ngedevolution naleyi sikhangela ngeprovince yethu eMathebeleland North Province. Uhulumende uyadeploya abantu ngitshele partner yadeploya abantu ukuthi bayiqhubele umsebenzi. Abanye abantu bengazehlulekela asiyokwehluleka kwahulumende kuyabe kuwehluleka komuntu. Kufana lokuthi unganika umuntu insimu yakho umnike wonke lama-tools wonke lenhlanyelo angaphumela lutho kodwa unika omunye ngale asebenze aphume lo lutho. So kuyachiyana ke ngokwani abantu bayadeploywa bezehlulekele kwesathu emsebenzini kwesho kublenywa uhulumende. Abanye abantu njalo ubukhokheli ephathini abanye abantu bebe ngabantu nje abangama placeholders ababambileyo kuphela bengalanto abayenzayo ngoba umsebenzi lowo esikhuluma ngawo obuchairman umsebenzi onzima kakhulu ukuthi sibili ungawusebenza ukuthi nxa i-term siyaphela ungabona ungawubalekeli ukuthi uchiye kutsho ukuthi hayi kulokunye kuyabe kungahambi kuhle uyabovela ungasebenzi but nxa usebenza uzafisa ukuthi mana ngeke ngiyephumula mbijana ngenze okunye umsebenzi onzima kakhulu. So uhulumende kayehlulekanga kwehluleke abantu abathile abathunywayo nguhulumende. Umongameli ufuna abantu bamncedise emsebenzini leyi. Upresident ufuna abantu abamncedisayo. So ngako ke kuqakathekile ukuthi upresident athole abantu abaqondileyo njalo abazasebenza gadalala ukuthi abantu bananzelele ukuthi balabantu ababamelayo ezigabeni zabo.
Umnumzana Belief Gawule ukhankasela ukuba ngumgcini sihlalo weZANU PF eMathebeleland North. Sizaxoxa njalo lalabo ancintisana labo kumalanga alandelayo. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi liyanda inani labantu abaphethwe yi-COVID-19 abalaliswe ezibhedlela. I-News Day ibika ukuba inhlanganiso elawula ukusebenza kwamagqwetha i-Law Society of Zimbabwe ithi izimisele ukumelana lemizamo kahulumende yokuyithathela lumsebenzi. I-News Zimbabwe yona ithi osanda kukhethwa ukuba isikhulumeli seZANU PF umnumzana Christopher Mutswangwa ufuna ukuba ngumsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Ndona okhuluma uGift Sonduku Mfokandlo. Basakazi mthanda ukuthi ngemphawule kakhulu ngodaba lolo luyenziwa nguhulumeni okuyisihluku esingakaze sibonakale kwayena umgabe ongangayenzi leyo nto. Ukuthi sengaze ephuce laba esithi ngama-tax owners isinkwa ngoba usefaka ozupho ngike ngabona laphana uMnangagwa iposta isithi hey usethenga ozupho abayi 500. Akusi duty ka-government ukuprovide abantu nge-transport. Ujubi ka-government ukuthi ecreate imisebenzi abantu besebenze. I-transport industry kufanele kube ngabantu ikakhulukazi abamnyama bezithengela amatekisi bechovise ukwenzela ukuthi belale bedlile. Ngoba iteksi letekisi ayikhiphayo emgwaqweni efaka uzupho iteksi yayilo driver iteksi yayile khondekita and i-conductor leyana yabe ifida ifamily ifundisa iy'ngane udrayive uyabe efida umndeni wakhe ney'ngane zakhe kube ne-owner iteksi eyi-one ibifida imindeni eminingi kakhulu kodwa yena wathatha isinqumo uhulumeni sokuthi uyakhipha amateksi emgwaqweni. So ngiyacabanga ukuthi ubefanele sithathe esibhekisise lesi sinqumo sakhe sokuthi akabisele amateksi emgwaqweni ayikho le nto yezupho yena kayi-create amathuba omsebenzi abantu besebenza hayi ukuthi etiza creator ngozupho. Uzupho asimdingi ngoba angiwumboni usizo wezupho akabisele amatekisi emgwaqweni. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 obubingelelayo ufiselani le komadlambuza ebulilini Plumtree. ngithanda nami ukuhlaziya inkulumo engizwe nikhuluma no uTobano Gawule baba lo bantu uGawule wezani PF ubale ukuthi ungabizwa kweZimbabwe kumhlangano wedemocracy nguBiden bona abeyiZanu PF abalandaba njalo kubonisa ukuthi khona bayacindezelwa but engunanzelela kuye lwana ubaba the way akhuluma ngakhona akalandaba ukuthi kwenzakalani elizweni abantu bahlupheka kanjani ngoba uthi kona amazwe la asilwisela ukuthi ngoba sathatha umhlabathi khathi umhlabathi lo ukuphi njengoba sisemazweni thina sihlupheka kangaka abantwana bezimbabwe begcwele amazwe wonke la bengaphandle bengenawo lo mhlabathi ukuphi lo mhlabathi owathathwayo othi kona amazwe la apheshiya lwela ukuthi thina abantu bezimbabwe bathatha umhlabathi wathathwa wasiwanga kuyabonisa ukuthi kona umhlabathi lwana wathathwa waphelela ezandleni za upresident ngabhika manje mina ngakuzothola namapulazi more than 10. Wonke ama ministers athola nama plaza more than 2 or 3 kodwa abantu ku ground labo abayiwo okwenza ukuthi amazwe lamanye afana nabo United Nations egcine sezama ukuthi efake ema sanctions ukuthi kona bekhulule abantu abahluphekayo ngoba kuba kwabantu bebengahluphe bengasoze bephume bengaphandle kwamazwe yiyo lento efuna ukumtshelana ukuthi kona lo mhlabathi kona sinawo thina siwuboni ngoba nanku ulento uzowezana futhi omunye laphana umpofu uhamba siseqhwagela umalunga lapha emhlaba nomunye nayo lowabe sitshona sebegijimisana nomqondisi sesevisa amaphoyisa intaba zinduna futhi bewuqhwaga ngenkani ngoba bengebezani
ebingelela njalo linjani abantu bakithi linjani yonke nje liyaphila abantu abaphila abantu izikhalazo nje ezinazo nje kwizikhalakhalazo ngilakho okuthi kanti thina zizinyoni siyandizana emadebheleni nemigezi umgwaqo wakhona ilungisa umgwaqo wonke elungiswayo isemashonaleni bezotokula umgwaqo olungiswa wasemashonaleni kanti thina imigezi nemadebheleni imigwaqo yethu sikhambi sizandizani zizinyonini awu hulumeni uhulumende lonjani kanti so kunini into zonke zisenzakala kuqala sasekubona even kudala nisakhula mina kwakuthiwa kubuye odokotela abazophala ezalukwazi amehlo zonke kozothiwa zemashoneni kanti thina silazalukwazi emadebheleni nemigezi ungathi ufike ukuzothiwa kulo muntu ozobona abantu amazinyo kuthiwa oyenza njani njani ozocheck-a imizimba yabantu sodokotela ababuya ngaphandle amavolontiya bonke basiwa le kanti thina asilazi abantu abagulayo le emadebheleni hhayi i-government le kumele ubheke ukuthi siyayibona isitsotsi sonke esenzayo i-40 years down the lane siyababona ukuthi banzani isitsotsi abasenzayo it's not good man kunini kanti sincindezele kuncindezelo ngezindlela lezintweni hhayi khona man hhayi siyabona nje kodwa kuyasihlukumeza lokho kwinto kwakhona kodwa siyakubona kodwa kuyasihlukumeza
Studio 7 ngu-Allen Nyathi ukhulumayo ngiyalibulisa lonke Studio 7 ngilibulisa lonke ngezindawo zonke balaleli bakastudio 7 lapha elikhona ya ngizongena kule ndaba enzwe ngobaba uBiden ubaba uBiden uthethe unyathelo oluhle kakhulu ngokubana ma ubona ukuthi umuntu akalunganga abantu bake abaphathi kahle uyancindezela uyabumbizelane emhlanganweni omkhulu kangaka oqakathekileyo ubiza abantu abakhokeli abalonanzelelo labantu abayazi ukuthi baphethe kahle amalungelo abantu hayi khona lowo ncindezelo njengogawule yena nje asazi ukuthi kade umbe yena kahle kahle ngabona vele wazalelwa khona leMpumalanga wazokhulela ngapha esindebeleni igazi lakhe silo labantu besindebeleni uGawule lo hayi ukhohlakele mane ngumuntu omdala mane ukhohlakele Gawule lo ukhohlakele loba nje statement sakhe esikhuluma ezokuthi hheyi Zanu kayibizwa nge-America itheni then uyezwakala nje ukuthi hhayi ngumuntu ophathwa ngamahloni bagcoka amankerwane mpela baphethe amahloni uBiden ubatshengisele ukuthi ngumbuso onganakekelela abantu eyi alike liphathwe ngamahloni bantu bezanu mani nomnangagwa wena lowo like liphathwe ngamahloni umhlaba ulibonile nonke ukuthi hhayi alinakekelela amalungelo abantu
Love.
nabo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umanyano we-United Nations usuchotoze iziphathamandla zakwele Libya ngokuxotsha iziphepheli kulelo lizwe. I-AFP ithi umkhokheli webutho ophethe intambo zikamongameli ngemva kokugenqula uhulumende wele mali uKenel Asimi Goita usethembise umanyano we-ECOWAS ukuthi uzawupha umhlahlandlela wokhetho olukhululekileyo ngozibandlela. Singene kudaba lweMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli lizwe selisedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000 ngokubika kwenkampani yezindaba iReuters izolo. Ithi lo nyaka kuphela sokubhubhe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 450,000. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Udanisayo nje ukuthi umkhuhlane lo uyaqhubeka ubulala abantu imihla ngemihla, khona sokulama vaccines enelisa ukuvikela aphiwa abawafunayo kungelambadalo. Ngibona njalo imibiko yokuthi iOmicron ivariant le esanda kuvumbuluka yiyo engabe isibangela ukumemetheka ngesiqhubu kwayo iCOVID-19. Kukhanya sobala ukuthi abantu abafayo khathesi yilaba abalokhe bebalekela amajekiseni okuvikela ama-vaccines. Ngibona bezempilakahle besithi umkhuhlane lo ukhanya ngaluzaqhube kumemetheka ubangelwa ukuthi khathesi kwelapha kwelemelika kwamanye ama-states sokuyisikhathi somqando. Njalo khathesi sesikhangelane lekhefu lekhisimusi, abantu abaningi bazahamba besethekelela izihlobo nabangani endaweni ezehlukeneyo. Njengoba ngitshelo ngaphambilini ukuthi kukhanya ngani abantu abafayo sibili khathesi yilaba abangazange bahlabe.
Ijekiseni yesithathu le i-booster shot esihlatshwa abantu bayasukuma yini ngobunengi?
Indaba yokuyahlaba ama-booster ha sibona ukuthi vele abanye abahlabanga wona la ama-jekiseni akuqala. Nxa sesikhuluma ngama-booster, mina ngike ngakhuluma labanye abanye emsebenzini engisebenza labo labanye abangani nje bekhanya bewahahabela sibili ama-booster ukuthi abanye besiyahlaba, omunye ngikhulume la isithu uyahlaba besiyahlaba namuhla, abantu bekhanya bewathakazelela kodwa bakhona abanye vela bathi mina ngahlaba wona lana amabili awuqala kumbe yodwa yena liyani yakuqala ngiyabe ngisaya kwenzani futhi. Ngoba kulokhu kukhanya kule eminye imibiko la ephumayo edonsela abantu khatshana lama-vaccine. Bengibona njalo ukuthi kuleli lizwe labantwana abancane sebekwanisa ukuhlaba abama iminyaka emihlanu kusiya ku-11 balakho ukuhlaba, abaleminyaka engu-12 kusiya ku-17 bayahlaba, lama-18 years bayakwanisa ukuhlaba njalo amajekiseni wona lawa, kodwa abaningi bayesaba ukuhlatshwa.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempila kahle eMaryland khonapha eMelika. Kusenjalo inani labantu ababulawe isiphepho esilamandla esidale umonakalo omangalisayo ezabelweni eziyisithupha ngolwesihlanu selikhwelile njalo selibalelwa kukhulu. Isiphepho lesi i-tornado ngesiNgisi siqothulesa levula ya-Kansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee lase-Kentucky lapho esibulale khona abantu abedlula amachumi ayisishiyangalombili 80. Ngokubika kukasibalukhulu walesi sabelo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-2138 belo mkhuhlane lo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka iza kuba nzima kakhulu kwabanengi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.